Mina ngombono wami yikuthi uTrump sesimejaye. Konke okuphuma emlonyeni kaTrump ungeza kukuthembe, ngoba kasikwazi ukuthi uTrump uyakhuluma iqiniso. Kalitshoni engakhulumanga into etshekileyo ziyelale, engaqondananga lokuba ngumongameli weAmerica. So anginyeza ke ngitsho ukuthi lokho akutshoyo kuyinto etshiwo ngama-Americans wonke. Ngitsho uTrump nguTrump.
Icebo lakhe belilicebo elihle yini, njengoba uhlupho lolu olomngcele lukhanya lungapheli?
Uhlupho lomngcele kalulethwanga nguTrump, kalusoza ke lukhutshwe luqedwe nguTrump. Indlela yokukhipha uhlupho lomngcele weMexico le-America kumele kwenziwe ngendlela eqondileyo engasoza kichithe imuli, abantwana labazali babo behlukaniswe ngento engaqondananga. Ikakhulu lokho kuthiwa nguTrump, mina ngisoza ke ngikuzwisise, njalo ngisoza ke ngikuthakazele.
Khona singathini ngabantu ababuya lapha eMelika bezodinga imisebenzi bebaningi kakhulu, njengoba sibona nje lekhaya sokulokunye okunjengabo-xenophobia?
Kanti i-America ile mngcele emngaki? Ke mbuze lami khonapho ngingakaphendula. Kulo mngcele owodwa yini e-America? Akula mngcele enyakatho lenasingeni laphansi? So lo mntu yedwa okhuluma ngomngcele we-America le-Canada, kutsho ukuthi ama-Canadians kabuye e-America?
Kodwa laba abaningi abavela e-Mexico abayenza imisebenzi leyi engafunwanga abaningi, eyokuhlanza izambuzi lokuthanyela lokunye.
Mina ngihlale California. I-California yiyo esida i-America yonke ngokudla. Ama-farmers, abalimi be-America, 90% of American farms are run by ama-Hispanics abavela e-South America. Not only e-Mexico, but e-South America, e-Central America. Kungayisibo, yibo abenza ukuthi i-America iqhubekele phambili. Kungayisibo, angikholi ukuthi ngayi i-America ikhona lapho ekhona namhlanje. Abantu abamnyama abansundu balapha awungeza kubabone besebenza emaplazi. Amakhiwa alapha awungeza wakuwabone ethanyela emahoteleni, eklina ama-dormitories, esebenza emaplazini, bekhasabula labantwababo, lokungabantwana okuncane njejani. Uyababona bequnta ama-strawberries emasimini. Ungeza kubabona ama-American bekwenza khonokho. But kabakutsho ukuthi ama-Mexicans yibo abaphethe i-America. Khulumayo kuphela yikho lokhu ukuthi bachapha umngcele beza lembanje. But bakutsho ngandlela bani?